Abantu balelungelo lokucabanga indlela abacabanga ngayo, kodwa enye into kumele sinazelula inhlanganisweni la ile ndlela eyokwenza izinto ngayo, and akumelanga siphambuke kuleyo ndlela sikule sizo okunye okutsha okuzasisethela esikuthi ngesilunga ama-presidents azawarongo futhi. Umuntu wonke unelungelo lakhe lapha eZimbabwe, njalo even nasemhlanganweni futhi abantu banamalungelo abo agcweleyo, kodwa kunendlela ezafakwayo enza ukuthi nxa ungathuthuzekanga lokho kumele kuhambe ngendlela leyi. And mina ngokwami I hope ukuthi ngabe silandela khonokho ukwenzela ukuthi kusasa singabi lama-problems sesibona ukuthi ezi zinto azisihambisanga kuhle.
Khonokho okwenzakalayo kungakutshengisa na ukubana kulobunzima ebandleni njalo kungaphazamisa ekhethweni?
Well, mina into engiyibonayo sibili kulona ebandleni lethu phakathi lapha bakhona abanye asebengenile phakathi bengenela isinqumo esisodwa kuphela esokuzobhidliza umhlangano bephakathi, ngoba sokubonakela ukubana umhlangano wethu awubhidlizeki ungaphandle. So nginokukholwa sibili ukuthi hhayi sesinabantu esihamba labo kodwa singahambisani labo emcabangweni, bona bevele beneenjongo zabo ezokubuya uzobhidliza umhlangano wethu. And ngiyakhuleka ukuthi ngabe abadala singahlala phansi masinyane sifake amakhanda ndawonye sikhiphe umthakabulo sengene emzini wethu, ukwenzela ubana nxa ukhetho lubuya lubuye lusithole simile siqinile sibambene, ngoba nxa kungela kubambana kulampumelela phakathi. This power akukusadingakala sokuthi sibambane sibe nyandanye andubana sizikhangela-ke okwamavoti.